udaba lokuchawa kwabantwana lukabili. Okokuqala, udaba lokumntwana nje uthathe uswazi awumthayi ngesinqu kuthiwa ikumethusa nje. Awumthayeli ukumbulala, awumthayeli ukuthi uyamzonda, akumthayeli ukuthi ugcwele ulaka. Uyamthinta nje ukuthi kube yisikhumbuzo ukuthi angakuphindi khonokho akade ekwenza kungamelanga ukuthi akwenze. Ngitsho ekukhuleni kwakuyindlela yakhona. Yibo ngithi mina kwakubotwa thwabu thwabu nje ngoswazi oswazanyana nje izimpu lezi kusiya ngokudla umntwana wakhona unganani. Ngoba wayethi angafika ebangeni elithize, hhayi wayengasafakwa isandla sokuthi atshaye ngoba kwakukholwa ukuthi lo leyana oswazi aliqala ngalo uzamelusa lumkhulise ezendleleni eqondileyo. Engathi lali iBhayibheli lithi umntwana akumelanga uyekele kumthinta kancinyane. Okwesibili ke ongayisikho yikuthi abanye phela kadezi kabasatshayi umntwana sebebulala. Njengalokhu esasikubale ezikolweni abanye ababalisi behluleka mhlawumbe ukumfundisa kumbe indlela zokweluleka abantwana ezingeladlame phakathi babe sebebulala bebonda abantwana.
Kuza ba kulokhu kusiba kubi na ngenxa yomthetho lo osukhona?
Inkinga ikhona ukuthi imindeni lokhu abantu abalizimuli okwakhathesi akufani layizolo. Izolo ubukwazi ukuthi ungephula umthetho ungathethisa umuntu omdala uyekele inkomo ziyekudla ngathi bewungakhathalekile ukuthi kungekhaya umbe ungaphi yena lowo muntu omdala ohlangane lawe wayekwethusa nje ngoswazi kabili kathathu kweqe ukwenzela ukuthi ukhule ungumntwana olembeka emphakathini. Manje kathesi ngokuhamba kwezikhathi ukhuluka ngamalungelo abantwana nokunenginengi okuthiyeneyo kodwa kungaphiwa indlela zokuthi njengoba usitsho nxa nawe uyaxhwala uyaganga phambi kwamehlo akho engowakho esibili kumele bathi kuthini umxhwale yini ukuhambe la enkantolo uyemmangaleli ukuthi umntwana azothixhwalele athi abantwana kabasathintwa nango lina lendlela bani elingamqondisa ngazo.